VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Hayi, thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikazi, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura.
Abe MDC basola abe ZANU PF. Ngimbiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitisa zincitsha amalunga eMDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe izulu lika-Idai. Ayikakhulu isekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamshina ye-helicopter ithunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho lecyclone Idai eManicaland. Abomanyano eMathebeleland Collective abasanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho cyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU PF ikulandula lokhu, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okuchiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumba nje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Mina indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplastiwe, kodwa ngabona izulu langayenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanzi endlini phakathi akukawomi, kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi. So siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithe lana futhi?
Manje siyanikwa nguvani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokhu yani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusibe kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani. Ende kunzima njengani ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izinto zakhona vele zinzima.
Uthi ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala loko kuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Hayi, thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha impuphu iyadura. ukuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthiwe $20 istart
lo ngoko uMadube isakhamuzi seChisumba nje eManicaland untungameli inkomo oxoxe njalo lomqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency umnumzana Clever Thabaziwa wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okakathesi sesithole okuningi sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo zabomama zabobaba ukudla ama-utensils siwafaka nje ngama-categories abo so okwakathesi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi lode sihambise eMtare.
Nxa lihambisa eMutare khona le yini eliyafika libanika abantu loloncedo njengeMethodist Development and Relief Agency yini kumbe le kudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama big trucks kafiki eChimani Mani kodwa esikwenziyo thina njengeMethodist Church ukuthi lokunye okungena ku 30 ton truck then le ama hampers izawathwala ngezimoto zethu ama small trucks ukuthi ziyeni kwabantu eChimani Mani le inye truck izavela koBulawayo mthambama idlule eGweru eMasingo then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khona le eChipinge la seChimani Mani bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezana uPF kuphela wena njengomuntu oke wafika eChimani Mani kuyini okubonile?
Angizange ngibone into enjalo kungabe kuyenzeka kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula ukudla kuyahlupha kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi so ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu hayi lokho angikwazi.
Chimani Mani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho ubona baya kuthola yini ukuhle?
Okunye kuyafika okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time akhula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimani Mani.
Lo umnumzana Clever Thabaziba umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Ukusenjalo i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Program yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimani Mani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okune ngalolu daba asikuzweni kuntathele izindaba yethu Gibson Baby.
Embikweni othunyelwe intathele izindaba abe EU bathi lindiza mchina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancithizeka ukuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimani Mani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Ummeli we-EU eZimbabwe umnumzana Timo Olokonen ugcizelele ukuthi lindizamtshina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathintike ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakali. Okusho ukuthi indizamtshina leyi izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidinga.
Umphathi ntambo ezamafekitali namabhizimusi umnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe EU.
Silusizi ngokwenzana leChimani Mani, Manicaland, Masingo, leMidlands, ingozi esivelileyo sisaphakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo, imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale. Abakhangela babetshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai, sokuphuma imibiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo, ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNewsday bathi amalunga edale ePhalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. UNkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Kuyadanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so, abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa isizo lolu kulinti zabo zombusazwe. Kabambe lokho abakwenzayo ngoba kulunganga, njalo kakula muntu phakathi, kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga, isakhamuzi sedziba laseKwaHarare, unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe, njalo phambilini sizaba lenkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangatembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibonga sikala labakalayo iZANU yona ebelokhu izidla ukudla, njalo ilokhu isenza yamacampaign ngakho. It's not fair. Sebehlulekile ukuthi balungise izinto elizweni lokuthi baprepare usayikuloni, saka sebesebenza amaqhinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga, ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amanga ngendawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana, bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimani, Chipinge lezinye sezidlula amakhulu amabili, njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo, ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi la mabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, Umoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179, njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilithani lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxa lesiphathamandla seMDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChimisa athule ukukhulumisana neenkokeli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azwisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Iwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-SADC ngibone ngani nxa kuvumuza vakatshela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphelisa okungakanani.
Uhambo lukaChimisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke ekumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Bekungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Ukuthi kwalukhona lokuthi enye yenkathazo esilayo ngeyokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilaku amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chimisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lento ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chimisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbone ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungiswe uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chimisa sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginquma igobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siqhubekela phambili, siqoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai esabelweni seManicaland. Okwamanje uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu la-10 ayisikhombisa lambili 172, wangcwatshwa abafika phose ikhulu 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lelo? Hayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ikhuthaza ukusetshenziswa kwempopo ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopo. Ele-Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan namanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala lokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMathebeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomomo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso ibulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesi bonkulunye wena abantu abangavendazi baze bangene esitaladeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho amakhampani avaliwe. Kodwa laphana labavenda khona balendawo zakhona zokusebenzisa baqhubeka bebotshwa. So abantu bathi ukuthi hhayi ibili nzima. Kodwa-ke upresident laye ukhulumile ethembisa kuthembisane. So hasinasathini ukuthi hhayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamuhla abantu bakhuluma ngamanature amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali endaba yegugura kabuntu ukuthi ayilungisiswanga. Bakhuluma into nje zezizikhathiabantu ezona into zingalungisiswanga sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele lenzo zilungisise ukwenzela ukuthi abantu bathole singathinga i-confidence kuhulumende weZimbabwe esesiba le-confidence nge-economy yeZimbabwe engxenye kungabanjalo sizalungisa izinto. So-ke yilo inhlupho zonke ezikhona lezi njalo abantu bacasa ukuthi indaba le-bond not yehluphayo i-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever abantu bathi le into vela isebenzi ayisho ikhutho khomuntu ihlima eceleni kesebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke abantu baphathiseke ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko?
Umhlangano lwami uyenziwe ngabomi ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebele le zinto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident kathesi besesikhuluma laye ngabo simbizeni samtshela ukuthi abuye azosizwela ukuthi abantu bathezeni bahlukuluzwa kuyini. Sesibona bathi sesikhayile ukuthi uzenzani ngokwephendula ethembisayo kungiyakunanzelela sazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi uma ungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza hathi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lutho. Ubona ngakwenza njalo silungele ukuthi uhulumende sinikele ukuthi ayipreshure ukuthi ngalungisa into zethu kakhulu ngapho olumkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha kobulawayo akukatshintshi lutho. Loko silo hlupho lwemali, loko silo hlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silo hlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethova egalithova asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi simkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5. Ungakhangela usiko abakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale misebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhwezi. So zinhlupho abantu abahlangana laseZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisi ukuthi into lezo okwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selikubheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonisa kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana luyehlela abantu abangale likhulu kakhulu futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubanceda ngokuncanabala uhulumende ngaye khuluma ngomlomo wasewenelise phela zingakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayo i-cyclone leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesiyeqinisweni akulani ngobandla ukuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalo impilo yabo esengozini ngawakahle wabafakweni. So-ke abantu asekuthi ngokunceda abahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu beZimbabwe yeuzwelana nje ukuthi labantu ngathi belo hlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye kobulawayo amanye vele avalwa kudala kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi?
Nananzela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo ayastayla down endlela ayaretrenja abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazama uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona izisebenzi esiyi-labour kube khona iMgozi kube khona uhulumende. Ukufunza kuyena iplatform ngibona alungenziwana kodwa ungazukhala up to now akulento eyenzakalayo. Uhulumende uzivulele ibona kube labo president begada besiyale lali besemthithi hayi ngizola imali eningi khona le ngomlomo kodwa ukuyanga siyayibona. So ke luhlupho esilalo ukuthi sibili kobulawa hayi izinto azinhlanga. Umumo sibili movie abantu bazama ukuzincedza labona abavenda bathatha lapha lalapha baqhubeka bebotha bethathela impahla zabo. So abantu bezimbabwe bese bakhathazekile ukuthi abaselaba abasela mama kuyakhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu abaqhubeke bephila.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekumanyano weMathebeleland Collective sixoxelaye eseGweru. Kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kwele Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abachayela izimota ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke. Ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha inkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Himba kahle kahle abantu bama-tracker nezethithi bayasithathela imisebenzi futhi nendawo nje kuthi kuthiwe kwathi wavukavuka umoya wakhona like kubo Witbank le so uke wavuka futhi umoya wakhona lo kungani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje omunye engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona awukafika ukawine kucabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavela okunye. So nje abantu basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni SF.
Sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani?
Abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilawa abangakhoni ukukhuluma nje isiNdebele ngoba babe singasezwani. So yibo abantu abatagethwa sethi ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu babe sebekhuluma isiNgisi but wonke umuntu nje unjani uya-attackwa. But abaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babe-safe nje lapho bakhona.
Sizakuthiwa bebelanda-ke laba abatshayela izimota ibe kuhamba njani khonapho?
Bekulandwa nje abamatraki laba besithi bayasidakhela imisebenzi kababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi bona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yiwade betageta kuvimbe ku-freeway yikolapho kuqale khona into yakhona leyo.
Bebesenzani manje? Bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bengani kwenziwani?
Bebengani bayabhikitha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but angizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye indawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwahamba njani but ngizwa kuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana labebelande bethathela abantu izinto zabo.
Lowo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abezanu PF ngwempiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.